esikwenzile empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okunenginengi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayehlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina sinhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Queens eyabomama kuphela, omama abenza imisebenzi yokuthengisa, abanye ngabasebenzayo, abanye ngabangasebenziyo. So inhlanganiso nje egoqela umama wonke okoBulawayo eyahlangana sabumbana. SingamaBulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakoBulawayo, yithi omama bakoBulawayo. Impilo nxa siyikhangile isibhedlela sethu koBulawayo, nxa bevelelwa yibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise. Ngenxa yengozi leyi eyayivelile, ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantwa bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa, sabona kufanele ukuthi sihlangane njengenhlanganiso yabomama bakoBulawayo, sikhuphe izimali, sikhuphe lezimpahla siyebanceda. Njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathathu, so sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okunengi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi-385 kgs, and then irice layo yaba yi-119 kgs. Igrocery esiyithengileyo sibili ibe igrocery enengi, ukudla okunengi sibili, ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani lolu ncedo?
Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo, ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo, and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela kuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana bathi abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu, basibonga kakhulu. Engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama, ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukwana ezedluleyo, le minyaka enedluleyo?
Sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month, sibahambisele sibanika imuli leyi. Yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi, abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi, banyamalala nje bese-South Africa eGoli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefikile, sabanceda kakhulu. Izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu, irayisi, amachukela, amaseba, lakho konke nje okunengi okwakudingakala.